Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-1 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende akubulawayo luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa.
Kinyaka e-22 izanipepi yehlulekile ukuthi ithathe lawo ma-seats ifuna ukuthi ithathe ngesingundengunde isebenzise imthethwandaba.
Gambe ukhetho oluzayo luzaqutshwa ngokuthula na?
IZimbabwe mayibe ne enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, kungabi le dispute.
Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo, kukanti abanye balimala emsebenzini bephume belengise izandla.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ukuthi umzukulu selimele, ikampani yahle yamlahla sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende kobulawayo luza kuba imthethwandaba kusasa. Ibandla le-CCC lithi ukuvinjwa kwamalunga alo lokhu akunyampisanga inhliziyo zabavoti. Abanye abebandla le-ZANU-PF babikwa bamangalela amalunga la emthethwandaba besithi ahambisa amaphepha okuncintisa emthethwandaba we-nomination court isikhathi sesedlule okwabangela ukuthi idale libavimbe. Kodwa bona besekelwa i-commission yezokhetho eyezek balandula ukuthi bahambisa amaphepha la ihola lesine u-4 o'clock esechayile. Ngalokho yikho bekhweze lolu daba emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi kabanyampanga izinhliziyo, abantu abaningi babalahlanga themba bakhayelela ukuthi bazavota mhla ka-23 Ncwabakazi. Lapho kuyawa khona le National and Harmonized Election nyaka ka-2023. Nanzelela ukuthi lapho esihamba khona singakhayela eBulawayo South e-Country Park and ikakhulu edolobheni kuward 1. Sayinanzelela ukuthi akhona amalunga e-ZANU-PF azama ukuthi ayethusele esithi nayesithiwa intimidation bethusela amalunga awe Citizens Coalition for Change. Zananzela ukuthi abasuthiseki nxa bebona umuntu esiqokele kuhle babefuna ukuthi bemthathele izembetho, babefuna bona ukuthi kukhanye ukuthi bona ibaba lamandla kadlii. So ibona ukuthi konke lokhu akukho emthethweni. Uduku oluyabe lukhona ukuthi ungaziyo emapholiseni sesiwazi imikhuba wabo okuthi bafika besekele bona abe ZANU-PF. Umkhankaso kwezinye indawo uhamba kuhle, bona amakhansela besikhuthaza ukuthi abe on the ground, bebe amakhansela ahamba ezindaweni bayikhankasa. Kwathi simbona khankaso lo uhamba kuhle njalo, maningi amakhansela ancediswa abantu.
Kodwa liyakhankasa na kungela hlupho esilubona lwenzakala kwesinye isikhathi?
IZANU idinga ukuthi ihluthune amasithi nalawa ayi 12 gobulawayo into engazange ilokhu zikwanisa ukuthi iyenze eminyaka edlulileyo ngathi iminyaka eyi 22 bizanpf yehlulekile ukuthi ithathe lawo masithi sifuna ukuthi ithathe ngesingunde engunde isebenzise imithethwandaba yikho phela okuhlupha ngombusazwe kamnangagwa ukuthi umnangagwa nxa ekhona esidukudukwini uthakazelela kakhulu ukuthi asebenzise izandla zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kunjalo nje amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga ezayo iyona le inyanga esiqala lamhlanje ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ngumkhokheli webandla leZANU-PF belokhu begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kunalabo abathi aluphele. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema usanda kuthaza ukuthula kukhetho lweZimbabwe kumbuthano oqutshwe ngempela viki okunanza ukufikisa kwebandla leli iminyaka elithumi yabunjwayo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweleZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, wayenxusiwe kulomcimbi. Uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF ye-South Africa.
I-EFF i-1, sibelieva ku-1-1 founding manifest. Siqhubekela phambili ngendaba ye-land expropriation without compensation. Thina sifuna i-free decolonized education. Thina sifuna more investment ku-economy ye-Africa. Thina sifuna i-borderless Africa. Thina sifuna i-nationalization of ama mines la manye amasekta nje aqhakathekileyo inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa lama EFF wonke nje jikelele iAfrika yonke sisebenza sonke njalo iideology yethu i1. So kodwa thina iEFF Zimbabwe is an independent political party e-operator within Zimbabwe laws kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu ne-EFF.
Umcimbi we-EFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekunomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe yingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi vuma kamnandi.
Amafaita fikile kweli shumi faita ndithi vuma kamnandi.
Asizweni umbono kamnumzana Ntibali ngalo mcimbi.
Mina vele ngumuntu owaphuma kuZaphu. IZaphu kuyikuthi ubaba lo mama babe ngamalunga aweZaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza layo. So imbali ye-ZIPRA lomkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu.
Jima, Zipram Konto, Alliance. Onke laban, ebaget, belta chile, elaget, eita, ta, simba konto, alaye.
Thina lathi sizibona sisempini ye-economy, so ukuze simotivate ama-ground forces ethu, we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa, we are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-one kuthiwa yi-Africa, yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndivali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edale nephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Imele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Inisithandekile mhlawumbe.
Hayi, siyabonga, ube langa elihle.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi babo abangababhadali kuhle ngemfanelo, kukanti abanye balimalela emsebenzini baphume bengatholanga usizo. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube uxoxe labanye abakusimo lesi, waqoqa udaba olulandelayo.
Udaba lokudutshulwa kwaNumzana Gift Ncube ezandleni zalo wayemqhatshile ngomnyaka ka-2013 kwaba ludaba olwethusa iningi. Waqunywa izandla zombili kulandela ulimala kwakhe. Uncube wayeqhatshwe isizalwane seBotswana ukuthi agamule isigodo ensimini, kodwa wathe siyacela inhlawulo umqhatshi wakhipha umbhobho wamdubula. Kungekude uThulani Moyo wasala engelasandla sokudla ngemva kokuqunywa ngumtshina emsebenzini. Akulasizo alutholayo loba wagijimisana lalolu daba kumagqwetha. Numzana Melifiana ulokhela lisi esibhedlela sempilo kulandela ukuqhamuka kwakhe iqolo emsebenzini kwele Botswana. Inkampani abeyisebenzela isimlahlele eganyeni. Lezi ngezinye zesimo abeZimbabwe kwele Botswana abazithola bebhekane lazo. Iningi ngelisuka ekhaya lizodinga ukuziphilisa, kodwa ligcine libhekane lesimo esephula inhliziyo. Abanye kakhulu abangena kwele Botswana bayela amaphepha abahlawulwa abaqhatshi bethembe ukuthi bayababophisa. Umnumzana Gilbert Ndlovu wangena kwele Botswana ezodinga umsebenzi, kodwa kathesi kasenelisi ukuhamba. Usesebenzisa isitulo samavili iwheelchair okwempilo yakhe yodwa. Wabhaxabulwa kabuhlungu ngemvubu enduneni kuthiwa udale icala.
Njengoba wonke umuntu ekwazi ekhaya into ziwome njani, wonke umuntu ungayingena lapho vele ekhaya umuntu yabezezama ukufuna ukuthola uncedo. Manje cabanga ngawungena lapha utawula amaphepha sufika lapho susebenza usabhadala. Isikhathi esiningi wakusebenzisa inyanga isiyaphela, so uvuza ukuthi uyethola imali into sokutshela ukuthi awusela maphi. So into wakhona ikuzima kakhulu kakhulu ngawungela amaphepha.
Umfobo kaGilbert uGiven uthi ukulimala kwakhe kuba nzima okwenza ukuthi imuli icine ikhangele yena, kodwa bona bengena eBotswana besithi bazophandela imuli zabo.
So umuntu nje ohlezi kuwheelchair, umuntu osefuna ukuhlala encediswa nje every time, elo muntu eduzane yabe emncedisa ngalokhu nalokhu yabe kufuna. Ngisho lokhu yanje ithoyilethi ma yedwa athola kusiba nzima kakhulu ukuthi ageze. So hayi, impilo yakhona vele yashintsha from ukulimala kwakhe.
Umnumzana Mbonisi Fuyana, umalume kaMeli Fuyana, laye uhlaba umkhosi ngokwenzakala kumzukulu wakhe. Ufunga isidi khona ezangena kwele Botswana ukuzabhekana namathupha laba bemqhathile. UMeli usanda kukhitshwa esibhedlela eSenyangakwe eFrancistown, wasiwa empilo lapho alokhela lusekhona eqamuke iqolo.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona, ukuthi umzukulu luselimele. Ikampani yahle yamlahla sibili, kodwa ngoba sonke siyazi ukuthi abantwana bagcwele ilizwe lonke leli ngenxa yenhlupheko yasekhaya eZimbabwe. Umfana waye lamaphepha kodwa engakwananga kahle, kusho kona ukuthi ikampani ingabe yathatha i-advantage yalokho.
Ufiyana uqhubeke sithi udaba lolu bazazama olugijimisa bengasoke bekele okunje ngalokhu okwenziwa ngabanye. Ukhala langosizo ukuthi umela eneliswe ukuyahlinzwa i-operation.
Ngemva kwemsebenzi mhlawumbe ngemva kwe-operation, hayi, sizothi nje ukuyiqoqodela sizwe ukuthi kwenzakalani, ngoba according to the doctors, hayi, isimo esingamanga kahle, isimo esingamanga kahle osongamthatha impela iminyakanyana ukuthi aza alulame kahle.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Henry Mkonweshuro uthi liyakhuphuka inani labantu balimala kwele Botswana ababika isimo sabo emaofisini akhe.
As you are aware, the basic motive, one of the basic motives why the embassies are formed is to protect the interests of Zimbabwean nationals in wherever they are.
Umkonweshuro uthi sebenanzelele ukuthi labo abahlukunyezwa kakhulu abangala maphepha apheleleyo awukuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana.
People take advantage of the fact that they're not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented, you should suffer from unfair labor practices.
Iningi liyazama ukuyaphanyeka indaba zokuhlunyezwa emthethandaba, kodwa abanye baphuma bengaphathanga lutho. Kodwa ukuthembisayo ukuthi abafana lo Gift Ncube kanye lo Gilbert Ndlovu bathola ukwesula inyembezi. Inhlanganiso ebona abangena kwamanye amazwe besiyadinga imisebenzi e-International Organization for Migration ithi emhlabeni wonke jikelele izisebenzi zokuza ama-migrants lokhu zibhekane lobunzima bokuhlukuluza njalo besetshenziswa njengezigqili. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngise Habron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yakwele Bilitane emba amalahla eBinga isithembise ukuthi izakwakha injanji evela eBinga isiya eKwekwe. Lokhu kuvezwe ngumongameli Emerson Mnangagwa izolo ephawula umgodi walinkampani eMshesu eBinga. Iphephandaba lobulembu eleZimlife.com lilodaba lokuthi kulondoda weMarange olumathise indlu kade kulele umzukulu wakhe labantwa bakhe abathathu abathe bafa konapho kunye laye lundoda uTonderai Mujimwe. Leli phephandaba lithi uMujimwe ubecele icansi emzukulwini wakhe owalileyo kwase kumcunula wenza lesisiga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7 bantu bakithi abahle. Siyamuzwa ubaba uMnangagwe utshela abantu basenkaya ukuthi uPutin uthe ababona. Kulokuthi uPutin ube uthe next week ngizobuya nyolungisisa umgwaqo wenkaya usiya kobulawayo ube kungcono than ukuthetha uPutin uthe ndibone bantu benkaya. Shua shua kuright khonoko uRobha badala bethu. Ayi akuzima lokho. Leli liphoso mpela.
Oke kuStudio. Yes, siyabonga. Yabonga njalo ithuba lokuthola ukukhuluma khona lapha. Yesizwile isithunywa senkosi uKhumalo ekhulumela phela abantu bakamzilekazi ukuthi kuza kuba ledile mhlaka 9 September. Bakithi bakithi bantu bakamthakazi siyacela bakithi akungabi indaba ekhulunywa eSouth Africa esizothola kulamaqhanti amazathwala abantu kumbe kube indaba ephelela emadorobheni kumbe emagroad points amancane. Akube indaba ephumayo izimpandle kanye emaq lapho kuhlala khona abantu ezitolo ezincane kube lama road shows phose ngama district wonke kube lezimota eziphumayo zenze ama road shows zibika zikhankasela lelo langa iphindile khona njalo i transport leyo bakithi kungabe into ephelela ku social media kumbe newspaper noma ku TV akube into ebuye ebantwini siyakuthakazelela lokho. Ngiyabonga igama lami uVukani Zulu ngisekezi Mathisa.
Yebo 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 Studio 7 yeyiba mina nginesimanga labantu engayilabo abantu wakithi esindebeleni lawo kathi njengoba wakhala ukuthi uMnangagwa wasibulala nothi wenga wasibulala kathi manje uMnangagwa wangikhona lobo babili yini umbe wathathu wethaba nje kuphela waphiwa imbuzi lezo ziphiwe wona yini leziphiwe iziphatha amandla zabadala abadala banje khonapho wazathethisa ukuthi amashona ayasihlupha ayasihlukuluza khonapho kuneshona yini kumbe inhlamba nje kuphela nakho waseriga warige khonapho eblawaye khonapho warigela ngamashona ariga kumbe yini alibona ukuthi abantu wakithi omama thina chaye impululu chayelila isile yesi chayela eibuya kanye after 5 years hayi kawakavuleka ingqondo manje abantu wafa kudala wefela khona wona wasepululu zwapimbu mina ngagawona abantu gcele ebhalagwe lanye wachisele ezindlini wasezithi omama yethu wafa ebuya wamuthabela umlangago yiwa amakepisi lawa nensaluze neziya ziphekwa ngamapostoli hayi kawakwaphaphame manje nelanga langikhona nje kawayenze okunye
Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 sithanda ukubingelela abasakazi bonke ngizathanda ukuphawula endabeni yakobulawayo le ehluphayo akithi kubuhlungu xa sisizwa indaba enjengale kusizisa ubuhlungu kodwa futhi kuyadingeka ukuthi abakhokheli bethu Westman Ncube Pidi lawe bulawa wonke nje abanye ake lizame ukuthi phela lani bakithi iparty ibe yiparty ele working structure ekhanyayo kuhle kuhle ezinye izinto ziyaphunyuka zihambe kubi isupport lilayo sibili silayo isupport ikhona abantu bayasupport umnango kafunakali kanti esiyabambala bo Putin ubone siya ehambe siya bo Putin khona uPutin obula labantu isigebengu esaziwa ikukhulu enkulu kakhulu kanti yabona ukuthi usezama ukuthi ebambane loPutin ukuthi lapha ezama ukuthi esibulale abantu bezimbabwe especially amathebeleni siza kufa kumunyeni vele sesifile ngoba unxa uyasebenza umnyaka leminyaka uhole kuswa ibhondi imali ethenge ingathenyoni yona isuyizi ufile vele ufile umuntu ofileyo sifuna ukumna kwaphume le bhondi yakhe ahambe imali yakhe lelo mbuyane ihanti ahambe la ebona ukuthi uyayenza ngale kibo endaweni yakibo kodwa bakithi kuhlunga indawo yakubulawa le ibuhlungu kakhulu akuzanye ukuthi ngazo zonke indlela ukuze kodwa nakwehlule sakwehlule ngoncolo kuphelele la elections singayi kungayo ama elections nako ahambe ama elections eyedwa ayivotise yedwa abone ukuthi wenza njani ngoba la international community sicela ukuthi khangele iEU lapha bakhona bonke labo United Nations bebona ukuthi kwakhona sokuvotwa ngama court i-court leyi yabo malaba leyi i-court eyirabisi engenzi lutho i-court iyona esebenzela izanu so akusela court lapha awula court yawa i-court yayezanu kuphela bakithi siyacela ukuthi hayi asisupporteni sponsor kuya ngathi aphileni senze sisingani kodwa into ekhona kwini ngokuningi singayemuva abantu bakithi singayemuva sikhohle ngokunye but singayemuva siphambili
njani Studio 7 hayi sithemba liphilile sicela ukuthi abantu bezani bazame ukuhlonipha abantu bayobulawayo bengaziboni ngazathi umthetho uzahlala esezandleni zabo ngicabanga ukuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela ikhona ukufuna ukuzika ngoba bafuna ukufaka umthuli abantu abavele kuleli lizwe behlulekile ukuphakamisa i-economy yelizwe sibabona sibona RTGS asebenza kodwa yabili ngasebenzi asazi ukuthi bahloseni bahlose ukuzinothisa bona sicela abantu kuhlaka 23 August bekwazi ukukhipha iZANU-PF empower ukuze sikwazi ukuqhubeka ngelinye lizwe elifile because of iZANU-PF ngundla ngamandla emadubo
alo yebo mlaleli ngiyabonga ukuthi yami la yokho kuzwakala yami audio lapho ku Studio 7 kanti mina mangalisa yibona abantu abathi manje sebekhankasa beqasha ukukhankasa ngalowo mnyaka engikhona beqalisa ukuthi uzokuphubana ukhuphe lokhu ngapha sokufakwa amakhompyutha why all along i-5 years yonke leyo eyi-run engaziposa abantu ngalezo zinto so abantu bafunda nganaleyo 2 months kuphela sokusele ukuthi yikho abangafunda khona amakhompyutha lawo hhayi abafundi ukunanza abantu kuhle ngesikhathi esifanele
Tangi Studio 7 ngiyazibongela bafowethu ambonge indaba zasekhaya ambonge bafowethu akuhlale kunjalo Studio 7 iZimbabwe izilunge sitoke siseceleni sigekela siseceleni alunge iZimbabwe siseceleni Studio 7 siyabonga hayi siyakuzwa okwenzakalayo elizweni kodwa hayi kuzaze kube right sithembeleni kuNkulunkulu kuzaze kulunge semhlabeni lapho semhlabeni olaqileza zikhode emhlane into zonke zadala uNkulunkulu ilanga izofika lobe liyi-1 akekho omkhulu okudlula wonke umuntu emhlabeni okudaliwe ufana nokulotshiwe lasezwini kuyaziwa leyo langa lizafika siyabonga amakhosi
Studio 7 abasakazi labalaleli lonke nje jikelele umhlaba wonke ake ngethula umbono la umbono engilawo nanko engicabanga ukuthi silabalandeli bethu kade sibakhethe emalokitshini nakobulawayo la pho ngani kuthiwa silahliwe kodwa ke ngokukhangelayo abamanye opposition abanye abavele enhlanhla bangena kuma MPs lama councilor kasixhaseni bona bemthwakazi Republic Party abezapha sibaxhasenini ababe khona kulezo zindawo kuze kusale indawo ezingela muntu kodwa ku president please awusicelo lesi please sonke triplisi ku president sonke triplisi nguye mbone ngani kuphela singaphuma legudu answer asizameni nini asizameni ubabuchamisa sizaphuma le answer andithembisi manga lapho sikufika njalo nomndeni yami asiphaseni uchamisa sonke sonke umhlaba wonke jike ku president asiphaseni uchamisa sizaphuma le answer nyabo
ku studio 7 ku studio 7 ayizabingelela njani lonke khona ngabo basakazi abahle yeye nthanda ukubuza ngizwe Thembo esithemba exoxa lo nodokotela lapha ngomkhuhlane lo wenkaba khuhlane wenkaba engicela ukubana embuzele ukubana kubangelwa yini ukuthi idonse inkaba isiyaphakathi idonse siyaphakathi ibe lokuhlaba njalo ukubana ubanenge lapha abantu abangathi bakhathaza isifo leso senkaba isidonsa isiyaphakathi abantwana kanye labadala esibhedlela lapha njoba kungasela muthi ukukhanya ngathi into yakhona kayibayikwanisi ngazi kumbe kungabe kuyilo muthi wakhona uyabe utholakala emakhemesi eke silayizele umuthi wakhona ongayolapha leso sifo ngiyabonike limbuzele limbuzele Thembo ngobonga
Studio 7 njani basakazi bethu nalibingelela lonke uthando lwamusa kaNkulunkulu ngithi amadoda enkayi abantu abahambe kuphela emarayini bezihlela ukudla lokwakwanikwa umnyanga kodwa kuyisithuthi esinjani ma ungaburojwa nje urojwa ukhangele egcekeni lapha ngiyarojwa ngenuvumaugcina usiyavotelizana ungumuntu njalo lengqondo ambona ukuthi umuntu olengqondo angayivotelizana phandle komuntu ongalengqondo nje ongacabangiyo ongacabangeli ikusasa lakhe kodwa umuntu ocabangele ikusasa lakhe ambona ukuthi angayivotelizana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyazi ukubana abanye bayabuza ukuthi kathi kungani imilayezo yabo ingadlalwa emoyeni iqiniso ukuthi miningi kakhulu siyacela ukuthi ibe mfitshane bakhona abasithumela ama 1 minute azwakala kakhulu sibili umuntu uyakhuluma aqede afuna ukukhuluma siyacela kakhulu balalela ukuthi liyenze ebe mafitshane ukuze senelise ukwadlala siyabonga
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika uphenyo olusanda kwethulwa lutshengisa ukuba ongumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uqhubeka ekhokhela amalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. UTrump uthola imiklomelo eyisilinganiso sokungamachumi amahlanu lane 54%. Kuthi abanye laba kukhanya omlandelayo ngumnumzana Ron DeSantis yena olemiklomelo elichumi lasikhombisa 17. Kuthi abathi owaye ngumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence, unkosikazi Nikki Haley, lo mnumzana Tim Scott onguye yedwa onsundu bobathathu bathola imiklomelo eyisilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3%. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba. Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende luza kuba emthethwandaba we-Supreme Court kusasa. Bathwele nzima abeZimbabwe kwele Botswana ezandleni zabaqatshi abangababhadali ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.